Loko wethulwe ngonkosikazi Gladys Mokhawa, umabhalani kahulumende wakwele Botswana obona ezokudlelana lakwamanye amazwe, oba yisikhulumi ekade singumhlonitshwa izolo ntambama eHebron esikhathi kunanzwa usuku lukazibuse lweZimbabwe esigodlweni selizwe leli. Unkosikazi Mokhawa uthe kuqakathekile ukuba iZimbabwe ibe lokhetho olukhululekileyo lonyaka uma ifuna ukuthi amanye amazwe adlelane lalo.
Let me therefore conclude by wishing the government and the people of the Republic of Zimbabwe the best of luck in the upcoming elections.
Kahle ngithathe ithuba ukufisela abantu beZimbabwe inhlanhla ngesikhathi besiyavota. Silethemba lokuthi abantu beZimbabwe bazaqhuba lolu khetho okuzatshiya kungela kuthandabuza, ukuthi sekuyisikhathi sokuthi amanye amazwe angene kubhizimusi lelizwe leZimbabwe.
Umeli weZimbabwe kwele Botswana umzana Henry Mkonweshuro utshele abahambe edilini leli ukuthi ilizwe lakhe lizimisele uqhuba ukhetho olungeladlakela.
It is also heartening to know that the SADC Electoral Advisory Council is currently in the country and their pronouncements have been positive.
Ikula leSADC liseZimbabwe sikhuluma nje njalo selikhiphe umbiko othembisayo ngemva kokuhlangana labazaphatheka kukhetho. Sizaba lokhetho olulokuthula njalo oluzangenisa inkokheli entsha ngendlela yombuso wabantu ngabantu.
Kodwa umnumzana efidlela Ncube ocubungula ngezombusazwe uthi akakholwa ukuthi kungaqhutshwa ukhetho olukhululekileyo.
Kuzabe kulukhetho olokuqala kusuka ngo-1980 ukuthi lube ngolukhululekileyo eZimbabwe. 43 years kasikaze sibe lokhetho olukhululekileyo. Kungenzeka kube phezulu ukudlelezela kumbe kube phansi, kodwa alukaze lube khona ukhetho eZimbabwe olukhululekileyo. Ngakho ke kangiboni ukuthi bayenelise ukuthi babambe ukhetho olukhululekileyo. Kanti ke lukhetho akulula ukuthi banqotshwe kulo. Isizathu besiba lokhetho olungakhululekanga ukuthi yilo abalunqobayo, olukhululekileyo ngeke balunqobe. Ngakho ke angiboni ukuthi bangasigcwalisa isithembiso sokhetho olukhululekileyo ngokuba balwesaba kakhulu lolo khetho.
Kusenjalo uMgonweshuro utshele Studio 7 ukuthi uhulumende kayali ukuthi ukuthakazelela uzibuse kuze ngesikhathi isimo somnotho singamanga kuhle, kodwa uthi lokhu kudalwa isiyeso zenotho ezetheswa leZimbabwe ngamazwe angentshonalanga.
The illegal sanctions that were imposed on us had a lot of our young people coming to look for
grief. Izijezo zenotho seziyenza ukuthi iningi lentsha yethu liphume elizweni lizodinga ukuziphilisa. Akula muntu ongabasola. Esikuchoyo ukuthi abantu bengakhohlwa lapho okulenkaba yabo khona.
Ukuthazelela uzibuse Hebron uyicebile Malaba uthi kunengi abawukhangeleleyo njengentsha ukuze kuthiwe bakhululekile.
Kona inkululeko ikhona, sikhona empeleni ngoba kudala lokho esikubona bekungekho ukuthi sibe freedom yokukhuluma lokho esifuna ukukhuluma noma ukuyenza lokho esikwenza, I mean ngizinto ezinjengebhizinisi and ezinye izinto in general nje. But also ngiyakubona lapho ukuthi khona kwezinye izinto asinayo yona leyo independence esiyifuna, kodwa ngiyethemba sizofika khona.
Ocubungula ngezombusazwe umnumzana Zenzo Moyo uthi kulutshwane okungathazelelwa ngosuku lokunanza uzibuse.
Manje nje basabalele bagcwele umhlaba wonke kungenxa yokuthi lokho ababekulwela bekufisa ukuthi kwenzakale ngenkululeko akukayenzakale namhlanje. Labo esithi thina ba sabafaka embusweni ukuthi bathungamele ilizwe elikhululekileyo yibo asebenze abantu babaleke bachiye ilizwe labo.
Bekulabantu abachiyeneyo edilini leli abagoqela abaphathi ntamba bakwamanye amazwe abasebenzela kwele Botswana. Iziphathamandla zeZimbabwe leBotswana zisebenzise umbuthano lo ukuqonqosela ukuqakatheka kobudlelwano phakathi kwamazwe omabili. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7, ngiseHebron kwele Botswana.